Na esikunazela ukuthi uKamala Harris ukhethe ukuvakatshela amazwe akade esehlelweni lakhe ukuthi uzavakatshela amazwe athile, njalo ungananzelela kavakatshelanga wonke amazwe e-Afrika. Kungathi iZimbabwe nxa ingekho kuhlelo lwakhe, angiboni ukuthi kulohlupho ngoba bakhethe ukuvakatshela kulawo mazwe asehlelweni lakhe. Okwesibili, iZimbabwe ayilasizathu sokuthi izisondeze kumbe izisekele ehwahweni ehlelweni ekade ingekho kulo. Kukiwe bona be-United States kumbe uhulumende we-America ukuthi uyafuna yini ukusebenzelana namanye amazwe, iZimbabwe ayilasizathu sokuthi izisondeze kumbe yale entweni ekade ivele ingekho kiyo.
Kule mali efakiweyo ukuthi incedise inhlelo zabesifazana labanye, ubona ingani uhambo lwakhe luzaletha umahluko yini kumazwe la afike kuwo nalawa angikhona ezafika kuwo?
Sithemba ukuthi njengoba kuluhlelo oluqhubekayo uzafika lasezimbabwe, labakithi abantwana nabomama basizakale kunhlelo ezinjalo.